kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathengisa abantu ukubana amagetsi kasenakuze ahambe. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo. Ngikhuluma nje lamhlanje eluveve eGwabalanda avuke ngekho, ngikhuluma nje eNkulumane ntambama abe ngekho, indawo ezitshiyeneyo suka uzuzofika kumagwegwe okungalamagetsi. Okutsho ukuthi ubaba lo wayekhankasa wayedinga nje ivoti eyokhetho, kodwa ekwazi ukuthi hayi abasoze bekwenze ngokupheleleyo. Abantu bagadiswa indiza yamahlanga kuliqiniso khonokho. Emnothweni kankhulu vele ukuthi basakhumbula ukuthi bona basezikhundleni ukuthi bethuthukise ilizwe kwezomnotho. Mbona ngazathi baca abantu basezikhundleni ukuthi bethole izimota, bedrive imota ezinkulu, bephile emtimpile emnandi, bethatha abantu ababo bebafake ezikhundleni, bethatha ilizwe benze into yabo. Yike ngicabanga ukuthi yikho sokusemakhanda abo, ngoba uma ilizwe amagetsi etshone engekho ukuthi lo mnotho welizwe kawusoze uthuthuke, ngoba umnotho welizwe wonke uhamba ngamagetsi.
Udaba lomnotho okhuluma ngalo, yebo abantu abaningi bayahlupheka, bayakhala bathi hayi impilo inzima, izinto kazimanga kuhle. Alubana uthe wamcebisa uhulumende engaluphatha njani ukuze impilo zabantu zithuthuke, umnotho uthuthuke? Kanti lo daba lwamagesi lalo lungalungisiswa njani?
Ucebisa abantu abalendlebe zokuzwa, laba abakuzwisisayo ukuthi kufuze bezinothise. Kodwa singakutsho ukuthi abantu abafuzanga behlale emnyameni akube lamagetsi ukuze umnotho welizwe uphakame. Bekele ukuzicabangela, bafakwe ezihlalweni ukuthi bethuthukise impilo yabantu, kumbeni bazifake ezihlalweni besithi bayasebenzela abantu abakwenza.